Masabe Zulu siyalibikela ngokudana ukuthi iGlenview silahlekelwe ngamaqhawe amabili. Okokuqala silahlekelwe ngu-former councillor weGlenview 1 uCouncillor Dewa, kwasekulandela uMP uKennedy Dina, uMP weGlenora weGlenview North. Siyadana kakhulu ngoba ngezisuku ezingu-6 weeks sesilahlekelwe ngamachawe akwana 2 former MPs and 3 current MPs. Yikho ke siyalibikela ukuthi sithwele nzima sikhala lalabo abafelwe izihlobo zabo. Njalo thina abantu be-MDC sikhala lemuli yonke eyakodina lakodewa. Sithi ngamachawe ebezimisele ukulwisana lobubi beZimbabwe bengalankethi abatshabi bethanda iZimbabwe hatshi ukuthanda abantu. Yikho ke siyalicela Mahlabe Zulu ukuthi lonke eliseduze lalapho okukhalelwa khona liyencedisana labo njengoba ukuthiwa isihlobo sakho kubuhlungu kangaka. Abantu bakithi bathwele nzima, abanye babulawa ngama-stress, abanye babulawa yi-coronavirus, abanye babulawa zindlala njalo lokuhlukuluzwa. Asisakwazi impela ukuthi kambe sokunani lokho okusithathela amajaha amancinyane lamantombazana amancinyane esithembele kiwo. Mahlabe Zulu, konke sikufake ezandleni zikamdali ngoba sonke sizalandela. La yiwo amaqhawe esizwe esithi ngama-freedom fighters edefuna ukulungisa iZimbabwe.